So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe ayisibo bebandleli lodwa. Abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bakhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa.
Bayawazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi bathunywa ngomlanga kungibatshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela utsekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChitungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuruyatso eChitungwiza, kodwa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa kawacacanga ukuthi yindlela bani abayingayilandelanga. Umqoqo wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign omnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okomnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yababalisi yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukuphawusekelo, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebudikithi, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlangano yokuxoxwa besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-political opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kanti eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiswa. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna ukuyakuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu usenkantolo kusaziphumile, izinto zenu ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo. Abantu abahamba empini abalwela ilizwe leli, okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini wonke. Singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi. si kangeleka tesi nga sesihlangana lale indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zibotshelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le eka-Jobskala Solidarity inabe zonke indawo ifike kade sinqabe khangela ukuthi kuseHarare nqabe khangela ukuthi kubulawayo bathola ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo eZimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanwele ukuthi baku-opposition benakanele ukuthi balisana lohulumende lanxa sikhangele ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandlela ilodo abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama provinces wonke ngawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje ke ngalesi sikhathi kade sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engapi
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele le MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapholisa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kulembiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapholisa awasoze enelise ukulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo siqoqe lomunye wabagcinisihlalo begcele lebandla le-MRP umnumzana Mudendatshi Lumbo.
The CCC is fighting for democracy and Kenya, we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakhiwa esenzisipa. Kenya, we are saying that independence must be restored. But namda siyamangala mapolisa esiniki isizathu political party engekho ku ideology yethu. Sabese sithi no mapolisa lina you are only there to enforce law not to interpret law. The moment you conflate our activities, our CCC, our MRP, you are against democracy and constitutionalism. Kina alumana desifuna ukuthi sikwenze ngenkani. Besiza kwenza bayakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena estadia. Bangayenzi into ezingayisizo singena estadia. Bayakwazi ukuthi umkhombandlela rathi nguwo okhona to map iway forward yokukhululizwe leZimbabwe engela international lobbying but eyokuthi international society ibona ukuthi abantu bemathebelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile ezimbe kanjalo that we have gone through the legal processes sithethi nake siphaleleni i-cancellation lokuzini esidonsele isikhathi sonke ngoba kade bengafuna ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter. The authorizing letter eyokuqala yasivumela bese sabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesure i-justice so basibhalele ngoba kade sokuthi sesithingelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubaba Mfula lo convener wethu ubaba uThompson Ndlovu bagcine sebeyibhalile incwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take a legal proceeding against the unconstitutionality of the ban of the rally, but we are still pursuing the issue on 21 December. Ukuthi ibe impumelelo isiyoyenza imkhombandlela rally sesisebenzisa ini the legal process. But that is not going to end well. We last rally ukutshela amapholisa leli bangabe bangaqhubekela phambili behave in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Sina, i-option yetesi la yukatesi, we will only accept into ele alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Sina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. Ende bangabona ngani siyabesaba. Ukubalanda besisenzela i-democracy. Sisenzela konokuyana kokuthi silabantu abakithi abasejele for i-MRP 9. Labantu ababalileyo abafuna ukubabamba lokuthi bebhidlize i-impact esikhona ku-MRP ne-self-determination and bayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badutshwa ngomnanga kungibatshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Lina mapolisa lihola imali yama-taxpayers, yama-ratepayers. Alivuzanga ndilalele enye indoda evuka ijonge igolide ihambe siyayenza ama-deals awo. Umgaba uthiye abantu abagibe nama-15 and more farms likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo imali engeyabo kahle kahle and okunye okwenza abantu bengahambi izinto sezidura so into yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya and okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe ngithi imarch eBulawayo mhla ka 22 so zothola abanye bazwe khonoko bayesaba ukuthi bazothola uswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuswelakala kwezimali lolu seluvela ngapi ebantwini abasebenzela eSouth Africa osekusenza ukuthi ebengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Umsebenzi ayisatholakala eSouth Africa, that's why abantu abaningi sikhalela ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya. Sikwazi ukuthi njenge-youth elandela emuva layo ithole imisebenzi ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengayi emakhaya beletha abantwana ngapha. Into yobuhlungu kakhulu besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela ke okwenzakalayo konke lokhu singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edlule ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi baqala ukuthi abala mali. Izobihluke kakhulu izisusizi endele endlala. Yikho thina sikhala siyi-progressive. I-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu. Yikho sikukhalela khona sikhalela ukuthi sibe la malungelo, sibe nempumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bheka le manje lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha e-Gold. That's why beletha abantwana ngapha e-Gold.
Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Uba manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ku studio 7, njani ku studio 7. Siyabona bakhuluma lapha ukuthi kulungiselelwa iholiday ekamhla ka 22 December. Mina njengeground survivor angithakazelele idlanga instead limbisela ama nightmares, limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo. Ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu. Ngithi mina lilanga lokuthi sifundise abantu bethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe. Abantu bebulawa, umama bedlengula, imizitshiswa, abantu bakithi bexutshwa bebaleka besiye eGoli ukuze bonabo abavela eMpumalanga bebuye bezothatha indawo zabo ngapha kule Mandebeleni. Kunavele imililanga elibi kakhulu ukuthi ngivela sodlanga engikhumbula kuhle. Ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu ngithelela ulaka kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzani.
Studio 7, Studio 7 njani? Ngithanda ukukhuluma baba lo-Anglican Isibande. Hhayi baba, uyakwazi ukumkhulumela uMthuli Ncube, uyakwazi ukuyikhulumela iZanu PF, kodwa iyakwazi ukuthi iZanu PF ihluleka naye uMthuli Ncube iyehluleka, kodwa hhayi bakhulumela kamnandi. Iyakwazi ukukhulumela into emdlisayo, into adla kuyo, hhayi uyakwazi ukuyikhulumela, hhayi uyakhanya ukuthi naye ngomunye odlayo sibili nothi kancane. UMthuli Ncube ngayibona ukuthi i-economy yeZimbabwe kayenzi, wayengayekeli, kayekele phela umsebenzi wankhona. IZANU PF ukuthi asitshele ngabo esapha, asitshele ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi, thina kusincedi ngalutho. Kanti iZANU PF yathi izokhona ukulungisa i-economy phezu kwakhonokho. So if isehluleka ukulungisa i-economy, kayekele, yikukwehluleka kwankhona phela, yikukwehluleka kwankhona. Akumelanga isinikeze ama-excuse, kumele iphume sibone abanye abazolungisa ilizwe. Yena kumele iphume iZANU PF. Babusibanda, angazi ukuthi ngumfundisi onjani osapota iZANU PF, because iZANU PF isapota ngabantu abangcolileyo, ngabantu abanegazi kuphela ezandleni. So wena angazi ukuthi ngumfundisi onjani baba, heyi ngizobuhlungu kanjani.
Studio 7 linjani? Okhuluma ngomtshudio kamthembu kobulawayo lapha. Indaba kasayingezo leyi ingani isisihluphile kakhulu emoyeni yethu. Ngifisa ukuba aluba upresident we-CCC i-executive yakhe yonke bayahlangana, bahlale phansi, bayenze i-structure esizayenza ukuthi uSengezo engabi khona, ahle azibone ukuthi yena vele ayisilo lunga le-party leyi. Yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane laye, engasihlukumezi kangase, sihlukumeze kakhulu 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 kakhulu. Ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi, kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani, ubani lesikhundla leso, okhulumayo ngubani, olamandla lawa ngubani, okwenza lokhu ngubani. Ngoba nxa kunje singazanto sisemahlangeni, kulokhu zingane zidlala ibhola elingelamoya, hhayi bakithi, asizamini ukuthi sizinakakeli, senzini into ezasiphumelelisa kusase yethu yabantu abethu nabazukulu bethu. Ngiyabonga.
Studio 7 ndivuka njani basakazi labalaleli. Hhayi siyavuka, hhayi sibonge izindaba. Yabona indaba yaseZimbabwe, indaba yabo-CCC, indaba yabo-Chabanga, uChamisa, omnangagwa, Zimbabwe nje ezekude i-nonsense, into engekhoyo ke leyana. Singabantu beZimbabwe ngendlela nje sokumele esesihlupheke ngakhona, into sokumele siyenziwe kodwa nje sokumele sibheke sikhangele. Khuluma lani bantu basemashonaland kakhulu lini, ngoba lina yini elifuna ukulokho lizibhizi lizibhekele esayidini, lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona, votela kodwa libabona ukuthi basihlinzele ezibini labantu. Kungani lingabe lithi lani liyabona ukuthi ikhona izaphu? Uma kuyukuthi i-MRP aliyithandi ngoba lithi lina ayilifuni, yalibandlulula, votelani izaphu, votelani izaphu, sikhipheni iZANU PF ngezaphu, sikhipheni iZANU PF ngezaphu, izinto zibe right. Ngiyabonga.
Studio 7, sarbonanga ngalamhlanhla lakhe oyisiganda endaweni yakomagoli mbelizwakhe. Mina into engithanda ukuyazi ukuthi kati uChamisa yena wahlutshwa nguChabango ukuthi akhiphe uChabango, kusho ukuthi uChamisa naye kulesitsotsi thizeni osenzayo. So angazama ukuvelela abantu egcekeni
amatshono. Studio 7 yalike libe liyakubona nge-Studio 7 lalabade lokho esitiuChabango uright. Nango uChabango ephelandaba chabalala iZanu isifake yona le uChuma nalo obesebenza lo Sengezo udiliza i-CCC ukuthi yena angene. iZanu sifake into abe yi-candidate uChuma kuma-by-elections. Sokumgcekeke ukuthi uChuma obesebenza lo Chabango into one. So into kumele siyenze bantu bephelandaba chabalala ukuthi let's make sure ukuthi uChuma engawini. Kungangcono bengakhipha u-Osterloos i-candidate, engabe yi-candidate, sivoteleni lo okachaba ngomthengisi lo uChuma vele ngangeni, ngoba lapha singake sifake iZanu nge-backdoor. uChaba ngikwade kufuna kodwa asikhawuliseni, singaspoil ama-papers, but let's make sure ukuthi lo uChuma lo okhotha iZanu day and night vele anganyatheli, ube vele edinga khona ukuthi basebenze lo Chaba ukuthi sokuyaxotshwa lo kachama phamisa kungene uchuma. Let's make sure ukuthi vela ngangene uchuma. Ngoba uchuma izani lana inyanisa enyanisa nyanyinyanyinyany.
Kusamele emsakazweni. Kadanisa kakhulu ukuzwa igqodala kaSengezo Tshabangu elingqobane esithole. Eyikhulumela indaba kaSengezo Tshabangu ngani into ezwayo endlebeni zethu singamaZimbabwe. Ekhohla kwazi ukuthi uhlungwa abasizwisa bona fa lo muntu okuncwebisa ilonda. Izani PF kade ihlukumeza amaZimbabwe and amaZimbabwe akayifuni lawe akwazi. Ngaswa bethatha iface kaChamisa ngenkani bese ayikhipha enkantolo ujudge sithi sisebenzisani laSengezo Tshabangu iTriple C ngeyenu. Kodwa bekwazi ukuthi upresident weTriple C akayivumi leyo nto. Le face yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezani vele ibusa amaZimbabwe ngenkani. AmaZimbabwe izanu ayizonde njengoSengezo Tshabangu laye lunqobane bahambe ebuza uKhalipane Phugeni ukuthi mabantu bemhlebele amadlebeni bathini ngendaba yakhe. Yikho engasayikhulumeli uKhalipane Phugeni sikhulunyelwa nguye. Indaba yakhe loSengezo Tshabangu bathemba izinkantolo zezanu ngobathunywe izanu. Kodwa amaZimbabwe wona akwazi lapho ami khona. Abayifuni ngitshola kancane lento kaSengezo Tshabangu yokurecall abantu esabafakayo thina bekurecallwa ikhoti ngoba ikhoti izanu. Esasibadlile izekhehlulekile ukusiriga. Namhla baphinda futhi bathi basilokuza ngenkani bafaka ama-double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze ephalamende. Abaqhubeke sobona khona siyabona.
Studio 7 linjani basakazi bamabahle basakazi abakhuluma indaba eziqonde. Mina umbuzo wami bokuyilowo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uChabang le CCC kungathi into yakhona ayibonakali kahle ukuthi iCCC ngekaChabang kumbe ngekaChamisa. Inkinga yakhona lokuthi khona uChamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engena basekeli bakhona like abakhulu bakhona like o-vice president o-secretary o-treasurer. Yena inkinga yakhe uChamisa ubambe wonke ama-positions. That's why kusenzakala into enjalo. Manje nangu-ke uChabangu sesithi akumelanga abantu basebenzise i-CCC. I-CCC akusele omunye umuntu ezayisebenzisa ngaphandle kwakhe. Njalo ubuso bukaChamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso bukaChamisa. Uyalisa ngisho lo mnikazi webuso. Hayi thina i-politics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle.
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli uMthimbane lo mfokasiwela ngilapha eliphansi. Ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singatshana ngamakhanda sikhulume sesikhulumisisisa. Akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni. Ilizwe lilungiswa ngabantu babo. Zakusho kudala abaphakama abantu eBotswana, eGoli, South Africa, Bulawayo, Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakibo. Ngoba le nto le seliyekela umnankagwe waze wamila impande. Angithi manje mase limeke ebuso kwesithuwe emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ngomlomo. Akulanto badala bami ezolunga. Abantu abaphakama bengene ngamakhanda uChamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ecourt akayi. Ngenxa yokuthi uyazi ukuthi bona lezana uPF bakhuluma njani banobudlelwano. So bantu bakithi asiphakameni. Ezimi lapha songathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zazo. Sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe hayi hlobo zami akusela lutho ngiyabonga ikhambele odini.
Okay, bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, owayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba, uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba minwe munye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has pretty seismic it was predictable ngoba banengi ababe sithwe njalo laye ama actions akhe ngokutshela abantu and like khonoko alokho ekutsho ukuthi uza suspend the constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-supreme court ngeyakhe nguyo ayifakayo so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ukubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided which Tina Asimfun. So it will be interesting a Supreme Court over the Supreme Court will recognize those state rights with the Colorado ETN. Furthermore, Roe versus Wade, the Eliana A abortion was set aside because of our state rights. They set it back with our states must amend their own course and our states are manning actually has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judge will totally swing with the change partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there is currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing. Just like Colorado, nge 9 electoral votes there is a lot for someone to lose. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapa in America. Just because they want to win and some support, abanye even who don't agree. But at the same token, there are a lot of his own people who are actually fed up with him.
Lo-ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa-ke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto. Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lumhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula. Kodwa-ke bona abebandla le-CCC batshele i-Studio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapholisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ebusuku ntambama ngo 7:30.